Abantu abanengi bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu ibutho lahluthuna intambo zombuso mhlaka 14 kuLwezi ngomnyaka ka 2017. Bathi uZulu uthwele nzima ngenxa yokugudeka komnotho welizwe. Kodwa abasekela ibandla elibusayo bathi intambo zombuso zahluthunelwa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe ngoba kwasukonakele eZimbabwe. Ibutho langena endaweni eziqakathekileyo ngosuku lolu ezibalisa umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation lapho uMajor General Sibusiso Moyo watshela umhlaba wonke jikelele ukuba ibutho kalihluthunanga umbuso kodwa babezama ukubopha okwakuthiwa izidlova ezazigombolozele uMugabe.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
UMajor General Sibusiso Moyo wethula lokhu emsakazweni weZBC lapho athi uMugabe lemoli yakhe baphethwe kahle. Banengi abakubandla leZANU-PF abathi ibutho lenza kahle. Umunye wabo ngumnumzana Malaki Nkomo.
Kwasekusenzakala laphana kungaba sephathini ezanu-PF kube kuhulumende. Abantu baseuxotshwa singasalandelwa mthetho lobu uvuse emsebenzini wesisebenzi sikahulumende. Wawungakwazi ukuthi uzaxotshwa isikhathi bani. Njalo labantu ababexotsha abantu babengelalo lelo lungelo. Wonke umuntu eZimbabwe owayesebenza kuhulumende wayesesesaba, ikakhulu labo ababesebenza kumaofisizi amakhulu wawungakwazi ukuthi uzavuka ungaphi. So ngamafitshane ngathi mina kwaba kuhle ebantwini beZimbabwe besizwa leyo nkulumo ngoba yahle yaletha i-new dispensation esesikuyo khathesi. Sesinanzelela thesi ukuthi wonke umuntu usesebenza ngendlela efaneleyo. Sela umuntu otshaya luvalo ungabe sebandleni leZANU-PF abantu sebekwazi ukuthi ungena esikhundleni ngoba uvotelwe ngabantu. Ayikhona lokhana esasesikubona kusenzakala. Sesikhangela ama-rallies ayesesiba khona ayesengokuphethisa loba ngubani. Singananzelela ikakhulu ukuthi osengumongameli khathesi ukuthi wayethethiswa njani phambi kwabantu. Kwakusiba lusizi kakhulu.
Kodwa umnumzana Ntokozo Msipha okuhlanganiso yeTyson wabantu uthi ibutho lahluthuna umbuso kuzikhanyela ukuba kulabantu babefuna kubuswe ngemfanelo eZimbabwe ababekubandla leZANU-PF.
Ungakunanzelela ayikho into evele yatshintsha. Umumo wezinto wasuka wabheda okwedlulisa amalawulo okwedlulisa okwakuyikho khona. Awukhangela ukuthi uMugabe egonjolozela ngalesiya sikhathi isinkwa besisithenga thina ngedola. Usithenga ngedola unikezwe namabhiskiti phezulu. Ama-bundles la edatha eWhatsApp ukuthi ungafaka idola uchove ngayo amaviki amabili amathathu ngedola kuphela. UMugabe phuma imchova ibigadwa ngo-R5 kube ngo-R50 ngedola ubungena edrobheni ubuyele endlini. Kukuthi uma ungama-weekend ngedola ubugada umchova ungene edrobheni uthengele pork pie. Kodwa akusekho lezi zinto. Sekwathi kwangena la madoda ayethi khona azama ukuthi afuna ukuthi akhiphe izigange esezigombolezela umongameli welizwe. Into zasuka zabheda.
Omunye njalo ukuchothoza okwenziwa libutho ngumnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Akula bantu ababedingwa okungathi wabona izigebengu ama-criminals okwakuthiwa kasuswa embusweni engaphandle kokuthi nje babefuna ukususa labo abanye ifection yeZANU kungene enye ifection yeZANU. YiZANU yona yodwa isilwa, yiZANU isilwa leZANLA kodwa kungabantu banye. Umbuso lo mcabango lokhu fanana lokhu kungela nguquko. Yingakho ubona lanxa sebengenile kungazange kwaba le nguquko ngokuba ama-policies ukuphila kwangikhona, isimilo sangikhona, ukuziphatha kwangikhona lokhe kufana. Akuzange kwaba lo mehluko, akusoze kube lo mehluko ngaphandle kwazi baphume bonke ngokuphelela kwabo. Ngakho-ke laba ababebadinga besithi izigebengu okuthiwa ngama-criminals aseceleni kukaMugabe, hhayi kakulalutho, babekhuluma nje kuyindlela yokuvimbela ukuthi kuse kubonakala ukuthi yikhulu ukuze abantu bacabanga ukuthi hhayi kususwa izigebengu ze-corruption leziphatha abantu kanti ayikususwa abanye ababusa kabi kungena abanye ababusa kabi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthulisi Anana unobhala jikelele webandla lezaphu.
Sasinakana ukuthi mhlawumbe bafuna ukulungisa ilizwe. Kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi elinto bebezenzela bona bengenzeli ilizwe. Ngoba lamatsotsi lawa okwakuthiwa agombolozele umongameli asikaboni ngisho lo yedwa wakhona epika kumbe botshwa evalelwe gwetshwa. Okwesibili ilizwe elalikhona ngesikhathi umgabe busa belinganje besisebenzisa i-US dollar amakhomba behamba intengo yezinto ebingani iphansi yonke into nje isibuye isibuyele simimanzonzo. Sinazelele futhi ukuthi okunye kwakhona bebesithi umgabe wehluleka ukulungisa udaba lwama-sanctions kodwa labo khathesi luyabehlula. Siyakhumbula futhi kuthiwa khona umgabe wehluleka ukufaka i-devolution lokuthi ayenze isebenze. Lakhathesi i-devolution kasiyiboni ukusebenza kwayo. Abantu beziqinti zemathebelelendi lokhe bengaqhatshwa kuqhatshwa abantu abavela kwezinye indawo. Lokusebenza kwakhona amandla wonke alokhu eseHarare. So kangikholwa ke mina ukuthi kukhona utshintsho esizalubona ngaphansi kokubusa kwamasosha la ahluthuna umbuso ehluthuna kumgabe.
Ibuto kukhanya lokhu lizibambile esidukwini eZimbabwe njengoba abanye abalezikhundla eziphezulu kuZimbabwe Defence Force bangena kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.